Amapolisa alokhe engafundiswa ngendlela efaneleyo ukuqeqeshwa kwabo kakuhloniphi malungelo abantu. Kanti ke lanxa ungabaqeqesha ekuhlonipheni amalungelo abantu, bona bengamapolisa bangaphansi kwahulumende ongahlonipha amalungelo abantu. Ubhosi nxa engahlonipha amalungelo abantu, izisebenzi ziyalandela ubhosi kungakhathaleki ukuthi zifundisweni. Okudingakalayo yikuthi uhulumende yena ngokwakhe ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe iconstitution yeZimbabwe, ahloniphe imithetho yomhlaba, azehlise ebantwini baZimbabwe babuswe ngendlela efaneleyo. Ngakho ke ngaphandle kokuthi baqeqeshwe ekuhlonipheni amalungelo abantu, kusamele njalo kube logatsha oluzimeleyo olokuhlolisisa ukusebenza kwamapholisa lapho kuyabe kusolwa ukuthi kazange ahlonipha amalungelo abantu. Kuqine ukulwa lobugebengu bokungahlonipha amalungelo abantu noma kungaphi, kusemapholiseni, ku-army noma kubani. Akungabi khona umuntu ongaphezu komthetho, bonke abantu behliswe ngaphansi umthetho bahlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi amapholisa lawa aphange abotshwa khonapho izolo. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi uhulumende njengokutsho kwakhe ngempela uyawahlonipha amalungelo njalo uyawulondoloza umthetho?
Amalungelo abantu akaze ahlonitshwa kusuka ngo-1980 kuze kufike namhlanje. Akaze abantu baphathwa ngendlela efaneleyo ngandlela thile kuso sonke isikhathi kule ndawo lapho abantu amalungelo abo abengaphathwanga kahle. Lokhu ukuthi ubona amapholisa kuthiwa axotshiwe kumbabotshiwe lapha lalaphana kakuvezi lakancane ukuthi umthetho uyahlonitshwa, ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ngokuba ukhuluma ngento eyodwa nje phakathi kwezinto ezingu-1000 eziyabe zenzeke ngalolo suku, inkulungwane eziyabe zenzeke ngalolo suku. Ngakho umuntu nxa engalungiswa kukodwa, ngoba lakho lokho kuvele ku-television, kwavela ku-social media, abesebophalo kusasa avuke emkhuphile njalo, akuvezela kancane ukuthi kuyahlonitshwa amalungelo lomthetho. Kuyikuvala nje amehlo abantu, okuyinto esiza kuqhubeka siyibona njalo iqhubeka isiya phambili, ukuthi okuthiwa i-catch and release, kubotshwe umuntu abesekhitshwa aqhubeke esenza ukungahloniphi umthetho lamalungelo abantu.